Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathele lithuba ngibonge uThanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhlazi kuthunqwa abakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abahlali bakobulawayo batshengisa ukudana ngokuthunyelwa imlayezo kamakhalekhukhwini obanxusa ukuya emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa ozakwenzela eCowdrey Park lamhlanje.
I think la ubalohlupu bayeqa umthetho nxa sebethatha inamba bezinika abanye abantu ngela sivumelwano. Lokho esibula abantu akubathabisi, abantu bakhonona, kubasuswa kuhlungu kakhulu ngalokho kwenzakeleyo.
Umthethwandaba weSupreme Court lamhlanje uzahluza udaba lwamalunga ebandla le-CCC alitshumi lambili avinjwa ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga ePhalamende yi-High Court kwaBulawayo.
Umthethwandaba weSupreme Court usengavumelana nomthethwandaba we-High Court ukuthi laba okwathiwa kabalalungelo kabafanelanga babe ngama-candidate, ukuthi kuqondile lokho, isinqumo se-High Court siqondile.
Ibandla lezanu PF lithi lilethemba lokuthi lizanqoba kukhetho ngoba umongameli Mnangagwa esungule wafeza inhlelo eziningi ezithuthukisa impilo kaZulu.
Ubaba Mnangagwa preacher yona every speech yakhe ekugcineni uyabetshela abantu ukuthi hambani liyekhankasa livote ngokuthula into esingayifuniyo ngumsindo. So lokho vele matnoth kuthule zwizwizwizwi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Abanye abahlali bakobulawayo batshengise ukudana ngokuthunyelwa umlayezo kamakhalekhukhwini obanxusa ukuya emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa ozakwenzelwa eCowdrey Park lamuhla. Okucunule abanengi ukuthi inkampani zikamakhalekhukhwini zinikeze ibandla lezanu PF imininingwano yazo okuyikwephula umthetho. Umnangagwa uzakwenzela umhlangano eCowdrey Park lapho umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube azancintisa khona kukhetho oluzayo lanxa okwakathesi elakho ukuthola lesi sihlalo ngoba ancintisana laye owebandla le-CCC umnumzana Pasho Raphael Sibanda wamiswa ukuncintiswa ngumthethwandaba. Umlayezo ocunule abanye ngothi, wozani sizobonga imisebenzi lenhlelo zentuthuko eziphakululwe libandla lezanu PF eminyakeni emihlanu edluleyo. Yimi owenu uPresident ED Mnangagwa. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Bindi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Imbiko esizwa abantu bekhulumisana lapha njengezakhamisi, kukhanya abantu bayathola unxuso emafonini abo. Lolu nxuso kuthiwa lezi messages zivela kumongameli welizwe, ubaba Emmerson Mnangagwa inxusela abantu eralini eza kuba khona kusasa eCowdrey Park. Kukhanya sibili abantu abanjalo ebaningi engibazwa abantu bayithele leyo message emafonini abo. So ke asilaqinisa ukuthi ngokunanzelela angiboni ngathi bekukhethwa abantu, ngibona ngathi imessage le bezihazwa nje lapho ezingahazwa khona. Kutshengisa ukuthi ngabona kulalapho isiphala abathatha kwena number zabantu bese bephongukukhangela behaza lezi message. Okuyinto enginanzela ukuthi ukuthi ubona abo abamakhambana amakhalekhukhwini shuthi yibo abathatha lezo number bazidlulise bazihambise ngale ukubani umnawo kazisebenzisa. Ngokunjalo-ke sibona ngathi ngobuningi babantu sibilinga becoxa khona abaningi lezo message bazitholile. Kukhanya ungathi kubhizi sibili ukuthi abantu besihazwe emafonini lapha. Ngokunjalo abantu bamali pho inombolo lezo zingabe bezithethena.
Kodwa khonokho asokwephula yini umthetho
bathini manje abantu ngalokho?
Abantu kukhanya akubathabisi lokho sokwenzakele balokukhona nasibelokukhulu ukuthi pho isecurity yabingabi kambe nxa bekhangele sibona inamba zabo saziphonga ukuthunyelwa bangakwazi ukubana zingabe zifike njani kuye umongameli welizwe. Okukhangelelweyo ukuthi nxa umuntu ele-contract le-company lezabomkhalekhukhwini ukhangele ukuthi konke okwenzakalayo ngokwabo babili le-company lokho esithi ngesikhiwa is-private and confidential. Akukhangelelwanga ukuthi inamba lezo zinikwa abanye abantu ngelasivumelwano somnikazi wenamba leyo ayisebenzisayo. So lokhu kabantu bakhona kakhulu eqinisweni kuyikweqa umthetho njalo abantu abaningi bazizwa beyithuselekile ngaso kusiba kanje ukuthi umuntu usezuzungathi hhayi i-security akayisekho ngoba engakwazi phela ukuthi namanje bazigcwela iganga lonke kutsho ukuthi nxa le namba zikhona lama-adresi abayaziwa abantu bakhona nasebakhaba lokwethuka ukuthi kanti pho sokusenzakalayo. Eyingxenye la amakhampani lawa okuyiwo ale namba lezamakhalekhukhwini I think lawa balohlupho bayeqa umthetho nxa sebethatha inamba bezinika abanye abantu ngelasivumelwano. Lokho sibili abantu akubathabisi abantu bakhonona kubasusa ubuhlungu kakhulu ngalokho okwenzakeleyo.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association. Lokhu sikudaba lozokhetho. Umthethwandaba weSupreme Court lamhlanje uzahluza udaba lwamalunga ebandla le-CCC alichumi lambili avinjwe ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lePhalamende i-High Court koBulawayo ngoba isithi abantu laba bakhweza amaphepha abo e-Nomination Court isikhathi esasihlelwe yiZimbabwe Electoral Court sesedlule. Ilunga lezano PF elincintisa kukhetho olufanayo umnumzana Raj Modi laye ukhangelelwe umangalelwe ngomunye umhlali wakoBulawayo othi kumele avinjwe ukuncintisa ngoba laye wafaka amaphepha ake ihola lesine u4 o'clock esechayile. Untungameli Inkomo Studio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngeSupreme Court ukuthi izaluphatha njani udaba lweCCC.
Umthethwandaba weSupreme Court usengavumelana nomthethwandaba weHigh Court ukuthi laba okwathiwa kabalalungelo kabafanelanga babe ngamakhandidate ukuthi kuqondile lokho isinqumo seHigh Court siqondile kumbe iphikisane laso. Nxa ngabe ithe kuqondile amathuba besemancane ukuthi labo abakwathiwa bangangene lukhetho balungene lukhetho. Kodwa ke nxa umthethwandaba weSupreme Court ungathi hayi waphambanisa umthethwandaba weHigh Court kuyabe sekuvule intuba yokuthi babuyele njalo babe ngamakhandidate ngokusemthethweni. Kanti ke kusengadlulela phambili njalo kubo Constitutional Court kanjalo. Kodwa ke izinqumo sikhangelela ukuthi singaba ngesokuvumelana leHigh Court kumbe sokuphikisana leHigh Court ekhona kusasa nje kumbe ezinsukweni ezilandelayo ngemva kokulalela icala lakhona.
Ilunga lezano PF koBulawayo umnumzana Modi laye usemangalelwe ngesinye isakhamuzi saleli dolobho esithi laye kumele avinjwe aliswe ukuncintisa ngoba wafaka amaphepha akhe isikhathi sesedlule. Ubona uluphatha njani lolu daba umthethwandaba?
Umthethwandaba uza samukela kumbusichithe isicelo salo othi uModi angangene lukhetho. Nxa umthethwandaba uzabe usichithile isicelo leso kuzamele ubeke ngokucacileyo ukuthi kungani ukuphuza kwakhe kusemthethweni, kungani ukuphuza kwakhe kuhambisana le-constitution, kuhambisana nomthetho we-electoral act okwalaba abanye okwathiwa bangangene lukhetho ngokuphuza kube ukuthi ukuphuza kwabo kakukho emthethweni. Yinto leyo esizabe siyifakele izibuko ezinkulu ukuthi sikhangelisise ukuthi kambe akula kukhetha yini uhlangothi okwenziwa ngumthethwandaba. Yikho abantu abazabe bekukhangele lokho ngokuba phela nxa bonke baphuza kuyabe kukhangelela ukuthi kuthiwe bonke baphuzile kuthiwe bonke bangangeneli ukhetho. Kodwa ke siseza kuzwa khona sekukhulunywa khona lapho izizathu ezikhitshwa ngumthethwandaba ukuthi umehluko yiwuphi phakathi kwalaba kwaModi lalaba nabanye.
Ukhona ukudonselana emithethwandaba esikubonayo lokhu ungathi kuvezani ngeZimbabwe Electoral Commission eyiyo elawula ukhetho?
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi kunokudonselana phakathi kwabantu beZimbabwe ngokuphathelene lokhetho. Abanye besithi indlela yile, abanye besithi indlela yileyana. Lokhu ke futhi kuzakwenza ukuthi bangavumelani abantu beZimbabwe ngemva kokuphuma kwemphumela yokhetho ukuthi kambe yona ihambisana yini lalokho okufunwa ngabantu beZimbabwe kumba ihambisana lalokho okufunwa libandle libusana. Konke khona lokho esikubonayo kudonselwana emthethwandaba, abanye bekhangelele ukuthi abanye bangangenela ukhetho, abanye bangenela ukhetho. Yikho okuveza kahle kamhlophe ukuthi le mphumela yokhetho izadonselwana, kuzadonselwana kungavunyelwana. Okuza kwenza ukuthi impi yakhona idlulele iziyefe ka-2028 ku-election elandelayo.
Hello ke ngumnomzana Efi Dlela Ncube ohlaziya izombusazo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo imihlangano yamarali lokungena ezindlini okuthiwa i-door to door kuqhubekela phambili endaweni ezijeneyo zelizwe ngoba sokusele amaviki adlula nje kancane amathathu nje kuphela ukuthi luqhutshwe ukhetho. Ukuze sizwe okuningi ngemikhankaso yebandla lezanu PF lempumela imihlangano esanda kuqhutshwa enkayi lebhinga ngumongameli Emerson Mnangagwa, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende weMatabeleland North, ongumgcini sihlalo njalo webandla lezanu PF kuleso sigaba, njalo emela imguza edalela ephalamende.
Lawuzibokinile nxa ubukelile since 1980 akukaze kube le rally enjani eMatabeleland region. But abantu bebezibuyele njalo bebengakwazi ukuthi kulento ezizaphiwa khona ngali mungameli nguyothe eralini yami ngisiye eMatabeleland ukuthi mbaphathele ukudla, mbaphathele iregalia because vele isikhathi secampaign. And okomgwaqo okhulume ngakho ukuthi kathesi kuyakhiwa umgwaqo iBulawayo Victoria Falls Road leBhinga Marsh West Road uyakhiwa, wathi yena iBulawayo Nkayi Road leBulawayo Tsholotsho Road. Lokho kusenhlizweni yeSecond Republic ukuthi yakhiwe okuzwayo okuzasuthisa abantu. So ukuthi kulama plans lemzamo yokuthi umgwaqolwana uyakhiwe sibili uyefike enkayi. Njalo thina ngokumazi kwethu umongameli lo esilaye kathesa so umongameli okhuluma nje ngumuntu okhuluma into oyenzayo ngoba nanga ama project esasikhuluma ngawo gwayishangana abakhunywa ngo 1912 iyaphela lonyaka idamu liyaqasa kubamba amanzi lonyaka kubuye iunit 7 and 8 okungana amagesi eZimbabwe besihlala emnyameni ngama load shedding, but i-load shedding iphelile ngoba nge-Thursday yona lebuyayo ubaba umnankakho yabe commissioner okusemthethweni iunit 7 and 8. La maclinics wale sikhuluma ngawo lezikolo seziyakhiwe ngemali zakho ozivisayo emaprovinci eze-devolution. So silethemba lokuthi umgwaqo nalo iBulawayo Nkayi Road leBulawayo Tsholotsho Road noma sekutheni uzawuyakha kuphela.
Imikhankaso yebandla lakho iqhubeka kuhle yini eMatabeleland North? Kulokuthula njalo akulabudlangudlangu esiyasizwa abanye besithi babubona kwezinye izigaba zelizwe ikakhulu abamabandla aphikisayo.
EmaThebeleni North ama-campaigns ethu ahamba kuhle okumangalisayo dadewethu. Ama-rallies ayenziwa ngama-provincial members, ayenziwa ngama-candidates, adreswa ngama-politic bureau members, adreswa ngama-vice president, eyinye recent adreswa ngu-national chairman ewange bekugcwele. Yikho sithi abantu sebelibonile ilight abantu beZimbabwe ukuthi ubaba uMnankagwa ulabantu enhlizweni yakhe. Njalo kwezomsindo lezi kwezwe-violence, ubaba uMnankagwa upreacher yona every speech yakhe ekugcineni uyabetshela abantu ukuthi hambani liyekhankasa livote ngokuthula into esingayifuniwe ngumsindo. So lokho vele eMatnorth kuthule zwizwizwizwi lami nga-activate ijoke yami is ready to defend abantu ama-citizens eMatnorth emaphathini abuya lo msindo eMatabeleland North. Umuntu engawenza nje umsindo eMatabeleland North uyalala esejele kungakhethelekanga ukuthi yiphi party. Then in terms of support dadewethu, hawu baba umongameli iDim Nangagwa ngemsebenzi yakho oseyenzileyo ngokutshintsha impilo zabantu eMatabeleland North, abantu bonke eMatabeleland North they are behind ubaba uMnankagwa. That's why ubone kunjani enkayi abantu bazibuyele ngomoya wabo and abaningi basele bese sidetermine yi-transport, abaningi basele i-transport sishotele. Bayabonga imisebenzi eyenziwa ngumongameli uMnankagwa. Only 4 years engene kuphawa utshintsha izinto, angeke utsho ukuthi ilizwe likuma-sanctions.
Lo ke ngumnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende weMatabeleland North, ongumgcini sihlalo webandla lezanu PF kuleso sigaba, njalo emela imguza edale lephalamende. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, uSthandekile uphinde waxoxa lomnumzana Prince Dube Kosibanda omela iBinga South edalele eParliamente njalo engumgcini sihlalo webandla leCCC eMathopeleland North. USibanda uthi umholi webandla lakhe umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukuqhuba imihlangano yamarali kuleso sigaba kusukela mhlazi ku-9 kusiya ku-13 kuyona le inyanga eBinga Wange Lupane Cholocho Mguza Lebubi. Umnumzana Sibanda uyalandula ukuthi imihlangano kamongameli Mnangagwa iphumelele ngoba esithi abantu bebethwalwa bevela kwezinye indawo zelizwe ngamabhasi ukuze baye emhlanganweni le.
Kimi ekhaya eSiyabhuwa kudlule amabhasi amazupco mbona abe ngu-27 oroso akade ezothatha abantu eBinga North esiya enkaya. Kangikwazi ukuthi eBinga South kufakwa amangaki, kangikwazi ukuthi eMguza kufakwa amangaki, kangikwazi ukuthi eCholocho kufakwa amangaki, kangikwazi ukuthi eFolo seWange kufakwa amangaki amazupco. So ke nxa kuya kuba la mazupco angu-500 athwala abantu ilizwe lonke esiya enkaya. Gambe kungayekela njalo ukuba labantu abaningi. Not ukuthi bonke bayabengabasekeli bezana uPF kodwa abaningi ngobuyanga lobo bukhona umuntu engasakwazi ukuthi ibhasi njani bese sithi la mothi ngigadele khonapho ende behambe befike enkayi bethi besuka enkayi lokugeza bengagezanga bese kuthiwa hamba neBinga ngoba vele amazupco ahamba lapha ekhona umnankakho ngabe kuthiwa khona usuke waba lenye futhi rale beyasuka kufuthe eBinga ehambe esamwe akala basekele eMathebeleni North. Ngingakutshela nje khathesi ukuthi noma abaku president's office khathesi nqabe projector singakayi la kuma elections bathi bona siyawina 9 out of 13 ma constituencies noma mina ngisithi hayi siyawina 12 out of 13 ma constituencies. Akala basekele umnankagwa alabo ngabantu nje abathanda ukubhoda ngamabhasi ikhubona uthenya ibhasi ebhekileyo duze lelupane kadivilele usulu ibibhalwe Chipinge ibhasi yeChipinge ebuye kuzothatha abantu ukuthi behambe eralini. Ama-achievements umnankagwa nto yabona ukuthi iproblem ekhona undoda lo uqambe amanga abamaningi kakhulu ngo-2018 amabhakani akhe ebelezithembiso eziningi khathesi amabhakani wonke lawana bawakhiphile because sebekwazi ukuthi izithembiso lezo kazigcwalisekanga. Akula lutho alwenzileyo umnankagwa olungayenza ukuthi abantu bebavotele ngoba abantu into abayidingayo badinga ukuthi khona bekwanise ukuphila impilo enhle ekwaniseka ukuthi umuntu omunye lomunye eziphilele ezithingele izifuyo zakhe hatho ukuhamba umuntu esiyanikwa imbuzi esiyanikwa inkukhu ebese sithuthwa yikho ukuthiwa empowerment. Akula empowerment enjalo abantu into abayidingayo ukuthi khona umkhonomi usukume abantu into abayidingayo ukuthi abantu ababo bethole imisebenzi abantu into abayidingayo ukuthi ezibedlela kube le mithi ama clinic esebenze. Akonke lokho kunyaka kuchoyo umnankagwa akusebenzi ngoba akulethi kudla etafuleni lomuntu akubhadali ma school fees abantu abethu akuholisi ama teacher lama nurse akuholisi ama police lama CIO lama
ibandla le-CCC lingabe likhangelele ukuba lemhlangano yini eyama rallies ezigabeni zeMathebeleland North lapho umkhokheli webandla umnumzana Chamisa azakhuluma khona.
Ngikhuluma kanje mamhlanga sibhizi simatasatasa sizama ukuthi silungiselele ukwamukela umongameli eMathebeleni North. Umongameli uChamisa uyabe seMathebeleni North kusukusela ngeviki ezayo mhla ka-9 kuze kuyefika mhla ka-13. Ayingeke ngakunika khathesi amadethi lendawo ngoba sesibone ukuthi laba bantu abasifakela ama double candidates khathesi ungani bafuna ukusifakela ama double rally bathayimela ukuthi lapho esiyabe sifake khona ethu irally lawo bese befaka eyabo eduze kuthunywa ikakhulu laba baka Monzuru labe fazi.
Hello ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda umgcini sihlalo webandla le Citizens Coalition for Change eMathopeleland South eMathopeleland North njalo emela isigaba seBinga North edale leParliamente.
Asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivote ngenkulumo
asambeni madoda siyovota
madoda siyovota
sivote. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com liludaba lokuthi inhlanganiso elwela ilungelo loluntu iNational Transitional Justice Working Group ithi uhulumende kumele uhulumende kamongameli Mnangagwa elokho engakaxolisi ngokudutshulwa kwabantu abayisithupha eHarare ngomnyaka ka-2018. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lilodaba lokuthi ofuna ukuncintisa ukuba ngumongameli umnumzana Xavier Kasukuwere usekhweze udaba lokuvinjwa ukuncintisa imithethwandaba wesisekelo sombuso iConstitutional Court. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Awu njalo msakazi labalaleli osithuthu 7 nabingelele kusini. Sawubona okwenzakalayo kuma MP awobulawa warapa lo kunzima lo. Kunzima into eyenziwa ezana kodwa hayi sokuseduze ukuphela. Ezikukhala nje ukuthi xa kungehlula abantu bonke awafaka uxaka omfana omntana. President kube nguShamisa ama MP asifakeleni zapho laphana lemthwakazi yabo.
Studio 7, Studio 7 linjani bahlonitshwa bami? Mina lokudana kakhulu shuwa ngo-president wethu Mnangagwa ukuthi shuwa mainta ade ehambele Russia abe buye sitshele ukuthi uPutin uthe asibone sibonane kwakhona siyini yakhe sifunani kuye ngelanto asinceda ngayo. Yena uzawulokhu ehlala bembuthelele izigrebha zama-helicopter kahambe bamnike i-helicopter kahambe bamnike i-helicopter uyayenzana abayeke wahlala anikwa eRussia kuyamjabulisa ukuthi alokhu eningake izigrubha zama-helicopter uyawahlaba ama-helicopter mndabe angazange ukuthi bazamlungisela imigwaqo bamnike amakatapila lama-tipa ayelungisa imigwaqo yekhali yakhe. Mnangagwa vele uyazehlulekela sho umuntu kaThixo ngasho uyazihlala phansi ngakungcono kulalokhu akwenziyayo. Imigwaqo ibolile besenkaye khonana kumbe wawubonayo umgwaqo ukuthi ibole njengenkaye ukuyakhala umgwaqo maphisa to matopo polisi kubolile kuyimgwaqo bazama ukulungisa phela busi to stalajani behlula phelela endleleni. Mnangagwa uyazehlulekela ngawe uyachiya umbuso lazihlalele vela lokho kwakho akusebenzi lokho Mnangagwa sho abantu abambe siyarendesiyevota sikhiphe umuntu lo embusweni. Ngiyabonga ukuva ngosibana ntole butswa
esalibonani lonke olibingelelayo igama nginguhlalani Mlotshwa ngizalwa enkayi yikho ke ngiyakhuthaza uZulu weZimbabwe ukuthi njengalokhu sisizwa kukhulunywa ngokuthi kuza kuba khona ukutshengisela elizweni laseSouth Africa yikho ke bengikhuthaza uZulu weZimbabwe ukuthi ngakungayenza ikakhulu laba abangelamaphepha abaselizweni laseSouth Africa ngokungekho emthethweni libuyele emakhaya ngoba isikhathi sisasekhona singaze saphelelwa imiphefumulo eminingi ngoba elizweni laseSouth Africa sokungenzeka kube khona ukulwa abantu bechiswe abelizweni laseZimbabwe. So ngiyakhuthaza uZulu weZimbabwe ukuthi kuba ngakungayenza abantu sibone ukuthi siyabuyela emakhaya isikhathi sisasekhona siqale siyebona umumo singaphelelwa imiphefumulo ngoba makukhulunywa kanje kufanele ukuthi sibe lama action esiwayenzayo ukuze sivikeleke ezimpilweni zethu. Ngiyabonga okhulumayo igama lami nginguhlalani Mlotshwa ngizalwa enkayi.
Studio 7 njani? Siyaphila thina siyaphila. Ya ngithi la mphawule mbono wami lapho ukuthi uNkulunkulu asizwe ukukhala kwethu abantwana bezimbabwe sithole uhulumende omutsha lo nyaka. Abantwana bezimbabwe bayahlupheka lapho abaningi bababulala lapho abanye batshiswa lapha eSouth Africa abanye babulawa bathunjwa ngethunywa kuphela kuzima lapha. So sikhulekele ukuthi uNkulunkulu asize ukukhala kwethu singene eKhenani lathi siphume manje eGibhithe singene eKhenani. Ya akulanto eningi engikhulumayo khona kuphela.
Studio 7, Studio 7 siyalibingelela kambe sijabule kangaka izinto zethu zingafundwa kwenziwa yini bantu. Studio 7 sithi ngikhwele endabeni isicelo sami nasi necomplaini yami nasi umuntu wasezwane etsholotsholo ngicela like lingikhulumele kumnangagwa libuze yena ukuthi kathi njengoba lokhu ethikhankase kufaka amakhompyutha efakani izimali zethu ke ezacatha emabhenki zingaphi sifuna zona kasitshele zona two le ndlela yokuthi abantu labo babulala abegoogleun bazayenzwane bayafuneka ngoba yibo banabo abalokhu bahamba bejaya abantu futhi ngeke kuphele phela ukutshaya abantu lokhu bantu bakithi. Siyalicela bothukamigomo khiphani iindaba zethu zinjalo noma zizimbi noma zinjani ngoba siyabe sikomplaina ngezethu wethu asintando yethu ukuhlala igangeni, asintando yethu ukuthi sibilayo sayise sile imali eziningi esayisizifake emabhenki. Cacha konke imali zethu zacacha zathi nyawo ukuthi zacatshwa yini, uyefanele sitshele zizabuya na, fanele sitshele. Siyabonga Studio 7 mangake ngakhuluma iy'ndaba zami lezi ngolwesibili mhlaka 2. Yabonga
Studio 7, Studio 7 linjani? Siyaphila. Hayi, siyabonga, siyabonga, siyabonga usizo leni lonke elisiza ngalo. Eh, siyamuzwa umnangakho ukuthi kanti iminyaka yonke engaka angazi yamenyezwa lo 41 years umnangakho wabusa, wabusa izana ukuthi uma izantshela abantu ukuthi khona umuntu engathi akula magetsi inyama iyabola efrijini embizi ezombona olalowo ngathi umnangakho lo uyabe kuphi?
Studio 7, sanibonani basakazi bethu abahle nabalaleli. Hayi, siyabonga umsebenzi esibambela wona, lisibambela kahle kakhulu. Engathi hayi lingayibamba njalo until iZimbabwe izilunge. Ya, ngithanda ukuthi ngempawule kancane ngamakhandidati lawo awe-CCC avalelwe ngaphandle lapha ilokhu njani la kobulawayo lapha yizeki. Ah, ngiyabona abantu sebeqhala ngathi sebelahle ithemba kodwa kayihluphi lento le. Mangabe amakhandidate esisilawa evalelwe ngaphandle u-12 mabafaka kamqondisi owawezapho. Ayihluphi lento le ukuthi abantu bangazi batshone beyigxekana behwebhana besenzani, because uma benza so izano isikhathi linikeza amandla. Izano yo life nakhona, izano vele ayithandi into ezile peace, ifuna la ungathi kuyaliwa khona. Uma lenza so izano khona bethola khona amandla. So ayihluphi lento le, faka nini amakhansila kamqondisi, ama-MP kamqondisi, lifake awezapho, lincishe izani ivoti, lincishe nje ivoti kuphela. Noma ibafake bafakile labo abantu babo, libancishe ivoti, lingabanikeza ichance.
Siyabingelela emsakazweni we-Studio 7, sibonga kakhulu umsebenzi ngelabalaleli bomsakazweni. Sinethemba lokuthi inkantolo namhlanje izongena izakhipha impumela engani yabonisa ukuthi inkantolo ngempela, ngoba kumele uma izeki isima labantu betrokosi ukuthi bafaka ama-papers isikhathi sisavuma. So ngubani omele ekuphike lokho? Ngabantu bezana yiba sibe kuphika lokho, ukuthi yibo phela asebe yi-court kahle kahle. So indaba le ima ukuthi izaphumelela ukuthi i-court iyalo ukuthi abantu be-PC bangene kukhetho, u-Sevi kasukwere bayalo ukuthi angene kukhetho, kutsho ukuthi iZANU PF yabisi court yabisi ngojaji. Ojaji bayiZANU, yonke into nje isiyiZANU, lamapholisa ayiZANU. So lo khetho ngeke lukhululeke, kuyaso kuyi-rigging nje eyobala ukuthi le zekhi layo izaba yiZANU. So kangcono ukuthi umnangakho ezenzele i-election eyedwa, one man vote, ngoba vele kabe kufana ukudlala ngabantu lokho. Siyabonga.
Kum selele. Hayi, ake sibongene abantu bonke abakhulumayo kunye nani bathathele bezindaba zimpekele zezindaba. Kuba kuhle kakhulu ukucommunicate sizwane. Abantu ngibona ngazathi sonke sesingene elayinini eyodwa, ngoba awuseyinsuku zotshala ukuthi uvote. Into mina engikhala ngayo ukuthi kathi why siloke sikhuluma ezinye izinto singakhulumi ngokuqondisa ukuthi senze njani. Asambeni siyevota abantu bakithi. Singabe siloko sikhomenta sikhona lapha eGoli, sikhomenta singaphandle, bese kusuke iZANU uma isiwinile bese sithi thina besisezani. Hayi, mina ngiyahamba vele next week, vele ngiyabe ngisekhaya. So into engikhuluma ngayo ukuthi abantu singagqugquzela into esingasoze siyenze. Qum jelele, sesidumele emasumpeni. Asibongeni, siqhubekeni siye phambili.
Sibonge ke abalaleli bethu elisithumele imininingwana yenu kunombolo zethu ezithi 1+12024650318. Isikhathi ke asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani. Ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba. Udaba lokuthi amalunga ebandla le-CCC alichumi lambili avinjwa ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende luza kuba emthethwandaba lamhlanje. Abahlali bakobulawayo batshengisa ukudana ngokuthunyelwa umlayezo kamakhalekhukhwini obanxusa ukuya emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa ozakwenzelwa eCountry Park kobulawayo lamhlanje. Umthethwandaba weSupreme Court lamhlanje uzahluza daba lwamalunga ebandla le-CCC. Hayi isikhathi njengoba ngichilo asisavumi ukuba siqhubeke sonke asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Olivalelisayo igama lami ngu-Chris Gande. Lingakhohlwa silazo ezinye ntambama ngo-half past seven.